tindichiti moswera zvakanaka.
Soku izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ku-10 nemfufu 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi abantu besigaba seMandebeleni balakho ukuzikhethela ukuxexebuka nqa bengalandela uhlelo lwe-referendum.
Bathi ndweni sakuzwa khuluma kodwa isizwe leso sikhuluma ngaso singapi esingaphandle kweZimbabwe. Akula ma facts, akula ma figures, akula nje iphetshana elilodwa.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-elections olwemperengwa lasenyanga ngempelasonto.
Hatshi lingalahlimbelelwe ngokufelwa khonokho ukuthi sesikhona emareserva, sesikhona emperengwa lapho sazisuza 5 khathesi sesile number efika kuma-100 and something.
Lamhlanje sizalethulela ingxoxo yomhlabeleli othiwa nguJuice exoxa lo Ezra Chisas Vanda.
In fact, uJuice ngamphiwa eGoli lokunye nje kwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juice because nganginathi juice but wahambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngoJuju.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Induna yesigaba sentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi abantu besigaba seMandebeleni balakho ukuzikhethela ukuxexebuka nqa bengalandela uhlelo olusemthethweni olwe-referendum. Undiweni uthi i-referendum okulukhetho oludinga ukuba uZulu wesigaba uyafuna yini ukuxexebuka kulizwe leZimbabwe kumbe abantu besigaba bengaba bebaningi abathi hatshi kungenziwa. Ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Lapha emhambeni zami emazweni amaningi kakhulu bathi ndweni sakuzwa khuluma kodwa isizwe leso sikhuluma ngaso singapi esingaphandle kweZimbabwe. Akula ma facts, akula ma figures, akula nje iphetshana elilodwa ukuthi inani yabantu abaseGoli ifika ngapi. Kodwa lokhu kumele sikwenze madoda ngoba nxa umkhetho uzathutsha kweZimbabwe and election is disputed njoba siyakwazi ukuthi izaba disputed, umkhonto omkhulu esingawucupha ukuveza incwadi leyo ukuthi inani yabantu abangaphandle kwelizwe abarejistileyo bangena ku-independent different vote nansi nani. Ngikhuluma lokhu ngoba inkulumo leyo sesiyikhulumile emazweni amaningi ku-African Union, ku-United Nations, kumahulumende amaningi, ku-SADC khona sesikhulume labo bonke bakhangela khonokho ukuthi hayi mdlali into engasihlomisa lathi njengamazwe nxa sesikhangela i-disputed election yikuveza imvelophu leyo ukuthi imhlambi yabantu laba abangangenanga kumkhetho ifika ngaphi. Then sesikwazi ukuthi hayi noma umkhetho uqhubeka eZimbabwe khona pha kuzaba lokudonselana, kuzaba le vote rigging, kuzaba lama fraud, kuzaba lezinto eziningi. Kodwa singaveza incwadi leyi evela kudaswa inikeza izizwe ezinenge amandla ukuthi zingenele into yeZimbabwe, zingenele ukuganga okuqamuka kuZANU-PF, zingenele ukuthi noma is disputed, noma izano ingafuni ukuvuma, kodwa ngenxa yencwadi le sizaba lohulumende omutsha.
Nxa ukhangela wena ezombusazwe ungathi zihamba njani, kukhona yini okumele kulungiswe ikakhulu sesikhangela ukubana ukhetho oluzayo soluseduze.
Ngiyacabanga nje ukuthi mhlawumbe ngxenye into engakhanyisela kahle yi-example esiyibone nje amalanga lawo abadlulileyo. Nangu Putin wenzile i-independent referendum, wenza i-independent vote e-Eastern Ukraine. Eseyenze khonokho wama egcekeni ukuthi ngalelo ke mina sengithatha umhlabathi lo ngoba ngenzile independent vote phakathi kwabantu labo. UPutin kacelanga imvumo ku-Ukraine ukwenza khonokho. UPutin kacelanga imvumo ku-constitution ye-Ukraine. UPutin kazanga sebenzisa ama-structures ze-Ukraine ukwenza umkhetho lo. UPutin ignored totally and thoroughly and completely i-Ukraine, le hulumende wabo, le mthetho yabo, le constitution yabo. Wathi, no, let me go to the basis of democracy, which is the plebiscite, the ability to vote and cast a vote in a ballot box. There I will hold my argument. Lati, Bantwinkos, lati, we can do that. We do not need firearms to do that. We do not need anything miraculous to do that. Okudingakalayo nje ukuthi sikwenze. We do it. That way around, lokho kunika izizwe eziningi amandla ukungenela indaba yeZimbabwe.
Aloke ngomnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni induna yendaba zinduna ubexoxa icingweni le Studio 7 esebilitane. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-election eMbere ngwalasenyanga ngempela sonto. Amalunga amelele libandla anqotshiwe kukhetho lwezigaba zombili zona lezi. Ngeviki ezayo kulolunye njalo ukhetho lwama-by-elections e-insiza lasemadobho. Ngesizwe yamazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasmanda.
Mahlabe Zulu lizwile impumelo yenyanga lemberengwa ukuthi asiphumelelanga njengesisi. Hatshi lingalahlimbeleke ngokufelwa. Khonokho ukuthi sesikhona emareserva, sesikhona emberengwa lapho sazizuza 5, khathesi sesile number efika kuma 100 and something kutshengisa ukuthi hayi isisebenza gadalala. Tactics zethu lenhlelo zethu zomgwazo zilobubelo. Into efana sinanzelele ukuthi akukabi lama reforms ahambelana le constitution. Ababusayo abafuni ukuthi siguqule izinto ezingahambelani le democracy. Khathesi sibona abantu almost half polling station bayavotelwa, bavotelwa ngumuntu oyedwa. Umama uyabe engafundanga iqiniso kodwa phela umthetho uthi uzafanele uzikhethele ukuthi uzavothelwa mbani. Khathesi sesibona abantu oyedwa mbe ababili yibo abavothela 50% of all electorates. Akula free and fair elections kakhulu emaphandleni enyanga lemberengwa. Sibone behamba bethusela abantu bebatshela ukuthi lingavota laphana sizalibona ngemtshina. Sifuna ukuthi wonke umuntu evotelwe nguchairman noma ngomunye omelele usabhu. Konke lokhu akusiphathanga kahle. Thina sifuna ama-elections a-free and fair. Kwenzela ukuthi 2023 ozawina echayo lihlombe ngulo umuntu omdlileyo. Lo mdlileyo laye echayele lo owinileyo. Okwamanje sibona ngani iZimbabwe since 1980 impumelo yama-election yiyo ephelela ema-court, yiyo ephelela abantu bengazwanani. Yikho ke siyamangala ukuthi kambe njengoba sifunde kangaka eZimbabwe, United Nations isipha 97.5 total illiterate rate. 97.5 kutshengisa ukuthi abantu eZimbabwe bafunde kakhulu, bayakwazi ukubhala lokubhala inamba isamba. Kodwa sesiyavota sibone 57-60% bayavotelwa, akusahambelani lama statistics ezemfundo zethu. Konke lokhu kuzakwenza abantwana baswele umfutho wemfundo, bebona utitshala, babona unesi sevotelwa sesithi kafundanga. Kuyayangisa njalo, kuhlukumeza umzimba lokho. Bantu bemberengwa leyinyanga lingalahli imbeleko ngokufelwa. Sesizacela manje olutsha intanga ukuthi come 2023 siyevota. Sesibhobozile khonokweni kwenzileyo, siyakubonga ngoba kudala kwakuvele kungala muntu we-opposition endaweni lezo. Hayi, siyabonga mahlabe zulu, lingalahli imbeleko ngokufelwa.
Lawo-ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma labezanu PF ngokhetho lolu yehlule. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Ivandla elitsha elakweleli leSuthu elisungulwe kuwonalo umnyaka libikwa kuyilo elikhokhelayo kukhetho olwenziwe ngempelasonto. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi ibandla leZANU PF liyakhala ngokuthi selingenwe yimpehla. Ngalokho ukomisari walelibandla umnumzana Mike Bima uthi sebeqathe ingcwethi ukuthi zibaphathise ngokudinga ubufakazi obungabamba laba bantu, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende usevule ikolitji lezemfundo yezandla iPolytech eBinga. Leli phephandaba lithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owathi ikolitji le yakhiwe ngemva kokucelwa izakhamizi zeBinga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sona njani ntungwa lonke nje basakazi bohlelo esingeke siligambe ngamabizo lonke, liyazazi lina limatilisi sinikeza indaba. Kodwa omqoka vele kakhulu ntunga lojonga yiba badala laba masini yakumsakazo lo. Abantu bakithi abake baphunga uvuma labo kwelilanga, baphunga lapha badliwe khona ngama election phela sengayenza so bantu liyacina lana selingani libonakala ukuthi ililamanga. Uyazi ukuthi ungaphunga uba lawo kwesikhathi libe ndawonye labanye lana lethi hayi lamdala athi sikhuthile kuyabarayi ukuthi kuphela lapha elidliwe khona kutshontshelwe. Hayi lana liyazivulazisa mani, lingazayenza so. Vumanini lani lapha elidliwe khona ukuthi hayi lapha namhla sidliwe, hayi lapha namhla siwinile. Awuthi ningadliwa lipho ngokuthi lilalilojiwe, hayi hayi lingazenza so, lingazenza so mani, liyaphongela. Seliphinda lani thina abalandeli wenu sesilibona ngani, hayi into eliyenzakala liyazi, liyasidanisa nxa lingayenza so mapolitician, sililandele emuva. Okunye lawe vuma, vuma la ukuthi hayi lapha lapha lisitshayile madoda, lahlanganani phambili, lidinga amaphutha ukuthi kuyini kungcono. Leyo okuthiwo ngomunye umnasingeni ebantwaneni luyana onguyokhangele ngezama-election kuthi abantu abancane kabavoti. Yona lani into futhi limele inanzelele i-CCC abalandelwayo ngabantu abancane abaningi kabavoti. Sikhangele thina ngesikhathi kuthiwa sikhangele amabizo bekutshona kugcwele abantu abadala bodwa, abantwana bengayi kungahlangana ukuthi abatshela kathi hhayi kusinceda ngani thina. Khonokhuyana kumele kunanzelele, kodwa lapho liyaba li-adresa khona bagcwala abantwana. Khonokhuyana lakho kungeyinye igepu elimele inanzelele ukuthi lingaphoma ngokuthi lingadliwa lirojiwe. Hayi 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 lingayenzi soli.
Believe kawule kunjani bruru wami, kunjani banjani abanye abayini khona ngapha esishoneni. Angikuthuki bruru wami, sori ngixolele, angijayelanga ukuthuka umuntu. Iyazi ukuthi ngiyazibuza, angicabanga ngawe, kangikwazeka ungazi futhi awusuzibe ngazi, kodwa ngiyacabanga ngawe ukuthi kathi iZANU PF ifonywa le yafonyelwa wena wedwa kumbe abantu bonke abakhona emhlabeni. Nxa mbona ngani wonke umuntu olapha kungaphansi kwembuso yeZANU-PF. Wonke umuntu olapha emhlabeni kodwa bayayisola lapha erongo khona, bayisola ngoburongo, abayisoli ngoburayithi. Through ifolonywa ngomnangakho, abantu nxa besola umnangakho, nxa besola iZANU-PF basola umnangakho, ngoba nxayingama nje iyiphathi phonge ukuphanyekwa lapho kuthiwa iZANU-PF ngeze yenzela utholube ebantwini mbenzela utholuhle. Akula lapho ongadifendi khona. Angazi madoda umnangakho ebe rongo njani, kutsho ukuthi kawumthandi ngqambono yamzonda. Yikumtshotshozele ukuthi enze kakhulu ububi, kutsho ukuthi ufuna ukumtshaya ikhu ngqambona. Ngani awufuni ukumtshaya ikhu? Ngani kuthi uya kumncede lapho ubona khona kurongo ukuthi hayi lapha siyavuma sibili uba upresident urongo ngalokhu lalokhu lalokhu. Kikho konke uyagwanyuza uhlale phansi, ye uba upresident, ye uba upresident kathi senguyihlo vena usiyihlo umnangakho vena. Umuntu nje layo ophila njengawo. Akufundi ukuhlonipha amaNdebele kini, hawu wahloniphe nje kwesinye isigala ukutshaya indiva lobubona ukuthi konakele ngaphi. Akho ukunamathela nje engani ukuthi wawunamathele nje esigamba sesurichini program kuyayangisa lokhu. Abantu bonke bokuzwe kuma audio nale studio sonto bakukhuluma njani. Akekho ntsho yedwa okungenzeka sibi nxa kungenzeka ukuthi 2023 ZANU-PF idliwe. Kuyakusesabela ukulala endlini ukuthi engizeba zakulanda abantu bezokubulala kadaba la ndaba lawo. Bakubona ukuthi kulokunye okushota kuwo.
Sanibonani, sanibonani. Bakwethu nonke nje balandeli baka Studio 7. Nawe mfowethu Chris Kande odlalela indaba, mfowethu siyabonga. Mfowethu konke nje osenzela khona nokuthi sinike ithuba lokuthi nathi siphefumule. Sikhibele izinsolo esinazo noma sithi ukufaka impono nathi siyibonayo noma yizwe noma ingasebenzi lutho. Kodwa ekugcineni abanye bayakuzwa. Ngithi mfowethu ngicela nje kancane lapho ukuphawula kakhulu ngale ndoda lenethi. Ngugawule lendoda lena, mina ngicabanga ukuthi lo mjida ikhanda lakhe lisase right, ngoba ungabona thina ngabe mathebele lendi bakithi siyahlupheka kakhulu. Ende kwayena ugawule lo uyazi ukuthi siyahlupheka, kodwa ubhizi lo ke eprotector iZANU ombe noma yini yena idlaya enkulu bakithi. Engasacabanga ngendi phela ezinye ingane, abantu abaso abantu bebabheke kahle la bantu abathakathi banenhliziyo ezimbi, ngoba phela uyabona ukuthi abanye abantu bazama ukulungisa bona babhizi bachitha abalokho bethi ZANU ZANU. Manje umqondisi umfowabo uzama ukulungisela yena kwayena, bize mloke bize protect iZANU yini kanti ngogawule bakithi sahlupheka kangaka. Kodwa lokho ngikhuluma ngoba kusenhlizweni yami, ngiyamzonda inhliziyo yami yonke, angithandi. Uze ube ngcono lo uthuma noma uyabe. Ngiyabonga, ngicela uyihambise le record ayizwe nalo gawule kunendaba ukuthi uzoyenza.
Studio 7, Studio 7 lijani. Kanti ukubungelela bonke oChris Gande, uNtukamile Nkomo, oEzra Chilasibanda, oGaino Gumede, bonke nje abasakazi, oBrenda Boy, oPrasidis Jeremiah, bonke nje elingabe lisilethela izindaba ezindaba zeqiniso, izindaba ezinhle. Ngithanda ukulibingelela ekuseni yanamhlanje, ngibonga umsebenzi womhleli wenzayo. Lokhu enzide hhayi okweZimbabwe asikubekeni enkosini, asikubekeni enkosini. Inkosi yiyo ekwaziyo konke okwenzakalayo, njalo ma kungayenza siba kungavuma. Amabandla wonke abambana ahlabele ingoma wani, bahlabele ingoma wani ukuze kube le mpumelelo lweZimbabwe. Njalo bencengisa lanje inkosini, ngoba inkosi iyona eyasidala ukuba neZimbabwe kulunga. EZimbabwe hhayi asikutshiyelela ezandleni zenkosi. Ngiyabonga ekuseni yanamhlanje.
Studio 7, hello. Ngabe ninjani nonke, Ntungamile nebandla, oMagumede lapho nabodube? Hayi ake siphendule uGawule. Gawule, wena baba Gawule, yekela amanga. Sikhuza nsuku zonke sithi yekela amanga. Ungasitshele thini ukuthi MRP yabo yazohlasela i-police station. Unamanga ungumuntu omdala. Unamanga wena baba, unamanga. Shuthi vele emzini wakho kuphilwa ngamanga, ngumfazi wakho, ngumntana wakho, ngumzukulu, konke ngamanga. Nawo nje usuzugugila ulikhehla uqamba amanga. MRP ayizange yahlasela i-police station. Babe yobuza ukuthi umongameli wabo usiwephi. Okay, sitsheleke manje ukuthi okay, umfu wabo kamongameli manje yini into ayiboshelwa yini? Baba, sekuseduze ukuthi sidile nawe. Sisakunyonyobela mpela sizofika kwemasishane. Ene siyabona ukuthi uyileli shona elafunda isiNdebele. Angeke ukuthi kwabulawa 40,000 yamaNdebele ube lokhu busy. Ungumuntu omdala mpela onamanga. Ube busy ngokuloku supportana namashona. Webaba, awuzame mpela ukuthi nawe ngelinye nalo. Ubonakala mpela ukuthi uya
phuma entweni yamashona, phuma entweni yezano.
Okhulumayo ngochomo kuyithelayo wansuku zonke ohlele ekhuza nsuku zonke ethi yekela amanga, yekela ukuthengisa abantu bakini mangabe uyindebele langempela.
Iyasicasula lento futhi iyasinyanyisa. Abantu abethu abasebenza ezindlapwe ngenxa yakho, yonke indawo ngamashona yakho nawe oloku chutshwe ngesichubo sezano. Khumula leso sichubo ugqoke elakini ibhetshu lesindebele wena mdalo ngenangqondo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukwethulwa kobufakazi bokudinga ukuthi owayengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump watshotshozela na ababefuna ukugenqula uhulumende luyaqala ukuthethwa ngolwesithathu. Amalunga ekomiti le awavezanga ukuthi ngobani abazabizwa ukuzokwethula lobu bufakazi. Kambe uTrump uzaphunyuka na? Sibuze isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Mina ngilokhe ngijinga nje ngisitsho ukuthi ikuthi nje yena umntwana nje ongathule enhlanhla yena uTrump. Kodwa ke eqinisweni sibili akulanto yakhe elungileyo la, ngoba ngatsho lokutsha kwesinesikhathi ukuthi nxa kuyikuthi ama-lawyers akhe ayakasebenzi, kuzamele ukuthi akazame ukusebenza sibili kanzima ukuthi amdefende entweni le. Into le iqabene sibili kakhulu. Okumele kudingisiswe ukuthi yena wayevele efuna ukwenza ngamaphepha la information leqhakathekileyo efihlakeleyo egcinwa ekhaya lapha etholakala lasetafuleni lakhe. Sonke ke i-evidence ikhona sibili. Bebezama ukuyivala, angithi kwathi khona lapho sokusetshiwe wase ukukhanya sekufangwa amaphepha lana ekhangelwa ukuthi kambe angabe ebanjwe ngubani, akhangelwa ngubani, ekhangelwa i-FBI laba bezomthetho. Yikho ke la ma-lawyers akhe asesithi wona hayi kakukhethwe umantshi lo omkhulu ozawakhangela i-special master le master. Soke ke lwalundoda abamkhethayo akusabonakala ukuthi ungundoda ongathi ubona kungelacala. Yena waye ephiwe ukuthi ungathi ulungile ngulwano ujaji omncane usisilwane.
Kodwa siyabona yena uMnumzana Trump, ubona ungani ubufakazi obukhona kulakho yini ukuthi agcine enqoba emthethwandaba kudaba lolo?
Ngibona ngathi kasoze ayiwine futhi phezulu laphana, ngoba ungakhangela phezulu laphana kuvele khathi esikuyaxeka khona phana. Uxigiswa yini? Amadoda onalala labo mama bonabana badabukele phakathi labo khona laphana khathesi, ngoba bakhupha lo mthetho iRoe versus Wade liyana kwabakhathaza. So ukuthi kungabuyiswa le ekaTrump le bafike laphana bamsekele, angiboni, angingazi njalo, angiboni njalo. I-evidence ingathi icala abalimangalayo laphana bamangala ukuthi ikhothi leyani circuit court ayenzanga kuhle umsebenzi ukuthi izame ukumisa lokhu yani okwakufakwe ngujaji omncane. Labo sebefuna ukuthi le ikhothi enkulu imise labana abe-circuit ojaji abayi-3 labana. Manje akusoze kwenzakale khonokho, angiboni kusenzakala khonokho, ngoba bafake ibala elibi laphana bona ama-lawyers aka-Trump ukuthi bathi bona uTrump ulemvumo yokuthi abe lawo amaphepha lana ngesilungu lokuthi he is entitled to possess those papers. Eqinisweni ukuthi ayisilo qiniso lelo, amaphepha lana kahulumende lana ayisiyo kaTrump. Imbuzo yakho yena le mbili mbona ngathi baba Gandhi ngingayiphendula ngalo lalolo hlobo ukuthi evidence ikhona, konke kukhona, ukuthi uzabotshwa hayi lapho ngizamelela mina into evele ngimelele yona le ukuthi ngibone ukuthi ubotshwa njani.
Allo ke ngumnomzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seTexas. Nanso ke ingxoxo yomhlabeleli othiwa nguJuice Elo Ezra Jesus Banda.
Ukule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu enkwaya esikolo. Yekela sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobengula, eNyulobengula. Thina emulini yethu sibathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chete Primary School and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamza bethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abambiza ukuthi ngubabe.
Sekhulile sefuna ukugcinezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula nginguJuice Majusana, i-stage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact, uJuice ngamphiwa eGoli lokunye nje okwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi Juice Juice because nganginathi Juice. But wahambelana lebizo lami njoba nje iqalisa ngojuju. Majusana ibizo le ngaliphiwa ngumadlela. Angazi wangipha kanjani.
Sana uthi wangena kulomculo we disco ngoba iqunjwa qunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu ngikhula ngudentshanda Dalom Kids le Patricia Majalisa yibo abantu abang inspireyo kakhulu kakhulu music manje vele ikhonya ithanda kakhulu isplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engithanda ngiunderstandayo ikho namhlanje ngihlabela I disco splash ngishaya
Juice uyatholakala njalo senamadlalade awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijayivisa abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook, la ku-YouTube. Ngibizo elithi Juice Majusana Music la ku-phone yami. 071-754-6915.
Junior, uyakhula kwezomculo njalo uyaphambile sinika umculo ohlakazayo we disco uJuice Majusana igama lamu Ezra Jesus Banda.
siyabonga Ezra Jesus Vanda esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.